Kunzima ama-doctors amaningi ahambe ku-strike nama-junior doctors those abaku first and second year of their internship. And then ama-middle level doctors, the bulk of them bakhona emsebenzini bayasebenza.
Kodwa sizokuthiwa-ke kulabantu abaxotshwayo kuthiwa babuyele ngekhaya ngoba kulamadokotela, kume njani?
Asingeke sithi abantu bayaxotshwa. Esikwenzileyo ngenxa ye-crisis esilayo ukuthi si-attende to ama-emergency cases and then ama-outpatient cases kumele besebenzise i-normal referral system evele kumele isetshenziswe ukuthi kumele beqale beye emaklinikhi. Nxa ikliniki yehlulekile then ikliniki isi-refere umuntu kuyisibhedlela. Abantu akade bekwenza esikhathini esiningi ukuthi vele bebetho bebuye straight esibhedlela empilo okuyi-increase-a i-load kithi ngapho.
Singathi bangaqhubeka besenza khona okubetshengisela kumbe ngithi bekhalela umsebenzi odokotela, akusoze kubhidlike yini indawo zonke-ke lapho ukwelatshwa khona abantu empilo?
Well, angeke ngiyenze i-speculation othi kuzayenzakalani uma kungenzeka. Kungenzeka ukuthi kungayenzakali njalo. So we can only deal with the situation uma isiyenzakele.
Ye, nxa kuyiwa phambili ubona zani kulokukhulumisana yini phakathi kukahulumende lamadokotela njalo lina njengabaphathi bezibhedlela kuyini elikwenzayo ukuze kuthi kube lokukhulumisana?
Thina wethu umsebenzi usekwenzeni ukuthi sibone ukuthi isibhedlela siyaqhubeka sisebenza kungabi lento elahlekelwa yimpilo unnecessarily. Okokukhulumisana kahulumende nabodokotela, lokho kuphakathi kwakuthi kukadokotela lo-employer wakhe ngoba thina si-employer, kumele bekhulumisane le-ministry le-health services board.